Alright, uphindile uphindile ngumntwana wazalelwa eCholocho, uthe ezalelwa eCholocho wasesiya eSouth Africa ehamba nabazali besiyasebenza, wafunda khona ngale wathola i-undergrad degree ne-honors degree, then ngaba ngumuntu othanda umsebenzi wezandla, so amabhizinisi. So ngase ngibona ukuthi ithi ngibuyele ekhaya, ngoba bathi umuntu uma uhambile ukuyazingela udlela egangeni, so uyakhumbula ekhaya. So yimi loyo ngakhumbula ekhaya, ngabuyela eZimbabwe from South Africa. Ngithe ngifika eZimbabwe ngabona ukuthi no, kumele ngenze something ezangenza ukuthi ngibe even more empowered. Ngase ngiqala ngena National University of Science and Technology eBulawayo, ngase ngenza i-master's degree yami. So i-master's degree leyo ngafunda, ngabona ukuthi ukuba ubusiness akusho ukuthi ungafunda kumele kuphela uyedinga umsebenzi ekhampanini. Uyakwanisa wena ukuhlala phansi ubone ama-problems aselizweni lakho, ku-community yakho, nasebantwini abaseduzane lawe, then ubusubona ukuthi mina into le ngingayiyehlisa njani, umkhalo lowu osemuntwini ngingawehlisa njani. So kuyi-solution kwi-problem. I-solution nalana yi-business idea. So mina umsebenzi wami ikuncedisa abantu abalemicabango yokuthi mina ngingavuya lalokhu, ngingayenza into enje, ngiyakwanisa ukunceda abantu abaningi. Mina ngiyakunceda ukuthi i-idea yakho ibe yi-profitable business, i-business ezakwenzisa imali, njalo wena ube lawe ngumuntu onceda abantu. So it's not about imali kuphela, ikuthi wena unceda abantu, lawe ubuyenza imali, i-business yakho ikhule.
Akusitshele ngamafitshane sibile nge-business yakho ukuthi wenza business wani.
Alright, i-business yami mina yi-Startup Greenhouse Academy. So incubation hub and accelerator the business. So incubation hub ukuthi sabe sile building enamatafula lama computer le internet, kunabantu abalava business idea but basela ama resources. So thina sithi okay, nansi space, we le business idea yakho, nansi laptop, nansi internet, nansi tafula, hlala phansi sibone ukuthi unofuna ukwenzani, sikuncedise from there. Yi incubation process yona leyo. And then kune accelerator sithi wena mhlawumbe akuso muntu wonke ole thuba lokuthi eqhubekele phambili ngemfundo yakhe. Sithi okay, wena ingqondo yebhizinisi ulayo, kodwa ukuthi wena ukwazi ukukhompyutha properly kwi-market kumbe ukhulisa ibhizinisi yakho, ubuya sikufundisa ama-business skills, ubuya sikufundise i-financial literacy. Uma umuntu owazi ibhizinisi kumele ube yazi i-value yemali, ubuya sikufundise i-marketing, ubuya sikufundise i-business development. So yikho esikuyenzayo khona lokho.
Yes, singathi-ke kuyini okufundileyo lapho kade ukhona, usitshele lokuthi yiphi iyunivesithi ohambe khona, njalo utholeni ulwazi uzalusebenzisa ekhaya.
Alright, mina bengisePurdue University, bengikwi-track abayibiza ngokuthi yi-leadership in business. So bengibuye ngapha ukuthi ngizo-improve ama-skills wami, ukuthi uma ngibuyela ekhaya abantu engisebenzisana labo, ukuba ngcono kwami yikuba ngcono kwabo. So into engiyifunde kakhulu ngapha yikuthi ukubambana labantu yinto eqakathekile uma ufuna ukuphumelela. Uma usebenza wedwa uyakwanisa ukuphumelela but kuyabe kungela impact njengomuntu osebenza la, omuva la, ohamba labantu, osebenzisana labantu. So ikhe ngikufundileyo khona lokho. Ngafunda njalo lokuthi kumele ukuthi sikhangele inkinga esizane lakhe. Inkinga lezo ama-solution thina silawo. So mina into engiyifundileyo ukuthi abantu bonke engihlangane labo ngapha, kuze ngihlangane labantu akade be-interested kakhulu nge-business yami, kakhulu kakhulu kakhulu, ukuthi ngithole lo muntu othe, you know what, ngicela ukuthi ngi-offer mina ukwenzela the whole rebranding of your business, because ngiyabona ukuthi uyakwanisa ukuhamba khatshana. Into eyithande kakhulu ukuthi mina ngihamba labantu. So into engiyifundileyo ukuthi sibe lama-networking sessions uma ngifika ekhaya. Ungabe singakhangela ama-qualifications ukuthi wena ugcine ngo-form bani, ule degree iphi, sifuna osomabhizinisi kuphela, singakakhangela ukuthi wena ugcine ngo-grade bani.
Yes, ubeze sibone ukuthi nxa usufunde sokunje, sibuyele ekhaya abantu bathi uphindile sofunde kakhulu, so kube nzima ukuthi usebenzele abantu, pho uzayenzani ngakhona?
Hayi, into engizayenza mina ukuthi njengoba ngisho ukuthi ngifuna ukuhamba labantu, mina ngibone ngathi ngingumkhokheli wabantu, but ukukhokhela kwami angikhokheli ngiphambili, ngingumkhokheli okhokhela esemuva. Why? Uma ngisemuva kuncedisa kahle ukuthi ngibone abantu abaphambi kwami ukuthi ngubani owileyo, ngigijime ngimdobha, sibone ukuthi into emuyisileyo ingaphi, njalo uma sengimdobhile ngimsukumisa njani aqhubekele phambili ehambe. So mina ibhilisi yami ukuthi ngikhokhele kahle kwi-space lesengiso ukusebenzisana labantu lokutrain abantu, ngihamba phambili unyakwanisa ukulibala ukuthi kulabantu abasemva kwami. So mina ngingu-leader o-leader from emuva.
ubona ngani uzaphumelela?
Definitely ukuphumelela vele ukuphumelela angiboni engathi kumele ngiphumelele ngoba akukho ngami kuphela but kulabantu abakhangelele kimi ukuzwa manje ukuthi ngingapha kulabantu abalindileyo ukuthi ha masikhangele into wasenzela zona eZimbabwe so mayesebuyile selolunye ulwazi uzasenzela okuningi so ukufeyila kwami kahle kahle sengifeyilise wonke umuntu okhangelele kimi.